Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF obulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ngayikhangeleke kaisaphakathi lokubuza amazenda zona nawo ukuthi bayasabatha abantu bezana abantu bezanabaningi abangizona 50 kumbe kusiya konke.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sibone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisela amazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidalele High Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli weZanu PF esithi usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isikwazululele udaba lolu olubiswe yi-judgment kamankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi angisilogcetha likaKasukwere njalo kanye nelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endaweni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshelitsheneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesenze or bahlale more than 18 months bengekho ku-SD constituency yabo, akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa uthi awukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle uyabe sokusitho ukuthi umuntu kutho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyase ngathi-ke babakwazi ngamemeze nje lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidayo umthetho lowo. Ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hayi, njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhonapha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo, ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Ngoba ngithilo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incediswe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaSkwere. UkaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo. Indlela kimi esuthisekayo njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele illegal, it's unconstitutional vele khona umgogo nalo we 18 months ukuthi ama elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngapi uzama ukuthini yinto tinesilwisa.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe?
Inkalakatha yokuthi umZimbabwe wena ukhona ulama particulars akhe is registered to vote, kuza vote kanti imigoqo ngeyani? Hayi, angiboni ukuthi kuloncedo lokho. Kayikhithi imigoqo leyo, abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama dual citizens sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe esebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzokuyabalala. Kanti vele imigoqo ngiyani? Imithetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezana uPF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eyemisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emtshineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla leZANU-PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke. Sisa phakathi lokubuza amahenda zona nawo ukuthi bayatshaya ngabantu bezana, abantu bezana uye kwabaney'nsibini abangizona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo bezana ebegqokela amajeti. Ikuyintatheli izindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPhamenasithuso, uSimbarashe Mparanganda, loLucky Chuma, bafika basibuza ukuthi lenzani. Ngithathela namapilisi impilisi alapho yenza ngo-1 sabachatheka athi izintatheli izindaba nani ndingakingasikela nje ukuthi kwenzakalani, you know, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina ngikhuluma lomunye ongwanato engane uyakhokhela nemucuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngokesithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli izindaba, uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhipheke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mangintatheli izindaba ngokomsebenzi. Wase wathusha-ke icuku nale kade behamba bebaningi and abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babasidilithi. Bathe bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqindi. Nami ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho. Ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayeli xuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sizahlali. So yimisa ecina ikhiphe istatement sona bese ukukhombisa ukuthi sitshayile. ukuthi umuntu nalowo posting anasifisa nguye ngizama ukuthi kuzamele isizindani yepho leya case but angathola ithuba ngoba ngingadingi ukwenza ukusikeliswa inhlanhla lokuthi angayinika imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizawuya khona emapholiseni ngiyevule yami case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlaselwe unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zenzenze inkokheli zenzizo sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngono zindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhanyelisise ukuthi awula zihlakalo ezinjengazo lezo zikhangelane lokhetho bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhulumi ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho sele sishede ukuthi ungake wathiya i-journalist iqedile ukutsela ethileni i-journalist nawe uceda labo ubatshele ubachazele ukuthi nangono zindaba so bona ikade besisayela yona ukuthi sidinithe ama-footage ebesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khona phana ku-Fifth
Avenue.
Ulungelo Ndlovu intatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli izindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ngakho sizwe kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba, intathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla lezano PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele, into esingafanelanga ukuthi sivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke silokukhona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathela izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathele izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathele izindaba. Sicabanga ukuthi yiba kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuthumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka 23 sibe nokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba, nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale, ukwenzela ukuthi phela kube yisibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ijele kweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba leNewsday olokuthi amasosha akwele Mozambique asekhankasela ibandla lezanu PF esigabeni seManicaland. isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Saramba uthi umfanekiso wevideo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ye Studio 7 sanibonani basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7 siyabonga laphana siyabingelela sithi zinyoni besilo sizo sinyama sikamthwakazi ye bengisekhaya impela besiya eSpain eLuagueru kuthemaboneni uyazi ngogawula imali ekhuluma indaba zemigwaqo leyo ukusuka eBedgwethu siyabamba kobulawayo umgwaqo lwana ufile kodwa ukusuka kobulawayo usiya eLuagueru emaboneni mina lama tourgate angikhona ungabheka ama tourgate aseBidebridge wona lona umgwaqo weBidebridge bulawayo iyaso tourgate phela uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamile ubusubheka akusuka kobulawayo usiya eLuagueru ukuthi mina bengicane maybe sesiku N1 futhi sesiku South Africa. Ah, so angiyabona indawo zangale emashonaleni ngapha emandebeleni lutho akulanto abayilungisayo right siyadlula lapha singena kwelinye idaba uyababonaka abantu bezanu PF even lathi nje bangabasethusela abalina kanje libuye South Africa sibabonile masiye luwagweru le manje batshaye intatheli yezindaba uyabona ukuthi zanu PF lobucorrupt la umnankagwabo la babesithi yebona bafuni ukhetho olungela msindo nanku sebeqale betshaye intatheli bachazele ukuthi yena yini kanti abantu bezanu PF banjani vele banjani abazama ukusihlonipha bangatholi isikhathi bazama ukuhlonipha izwi lezimbabwe labona ababanyade besembuthwaneni ukuthi umnankagu ukhiphe indiza ukuthi ihambe icheck ukuthi ushamisile abantu abangani kusiza nganina noma engaba labantu abayi-100 and something bona la abantu abasupport izanu PF abakwananga emakhanda alikho right emakhandeni lapho upstairs alikho right so awelizama ukuthi lisihloniphe abantu bezanu PF kati lina yini enzima kangaka le mgwaqweni ifile futhi last week besiye egweru ekana mission le fulawa yethu kana mission mgwaqo ngikhona ufile izanu PF ayizama ukuzinika amakhwapha izama ukusihlonipha please siyacela ngalawa amagama amen
aninzinjani basakazi yonke khonapha kustudio 7 ngokuqala ngithanda ukubonga ama-voice ami ngiyawezwa abalwa kakhulu okutshengisela ukuthi hathi alila ngikethabejabe indaba ebuhlungu esiyizwayo leyi ukuthi kusayina ibhili yokuncindezela abantu patriotic bill hathi lapha izanu PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela ukwehluleka okukhulu angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo xa igabha livuza liyavusa sebeswele into yokwenza angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-OCAP ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande sizalithanda kanjani lizwe lethu thina singahlalanga kuhle thina silamba thina sidubeka kungela mali abantu bebulawa hhayi asoma-sanctions lawa ubulala abantu abakho ubusisitweni ufakela ama-sanctions igama lami ngivukani zulu isekhezi zanu PF siyehlulekile akungena amanye amaphathi akungena omunye uhulumende khansilele ibhili umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle xa umuntu uvuma ukusola
salibonani side sakithi samandebele mandebele amahle ngicela ukuveza owami umbono bengicela sizwe sakithi asihlanganeni singalulazani singakhethani zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa kasakheni isizwe esilobumbano esilothando lenhlonipho thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe besabe ibutho likababa unkomo basithengisa kwabasempumalanga basibophanisa ngomsila ngamazwe amabili lawo kulelizwe lemathebeleleni lelizwe lemashonali mandebele kasimeleni iqiniso sikhululeni isizwe sethu nabafowethu abasempumalanga kabazivuse kasibazondi kodwa kasimeleni iqiniso abantu bayahlupheka kulezi ntandane labafelokazi lasebekhulile amachwegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi
bona siwezekunasiwezekunaleswelene Nishiyapa This period of junior
Studio 7 ubona kanje balandi bakho ngivele ngihlale phezu kodaba ngisafuna mina ukungavumelani le ndoda leyo kuthiwa ngugift sondumba lo ungazi kumbe ubekhulume eqomba indumba vele isikhathi sonke leso ubekhuluma kahle nje ekhulume ngomthwakazi ekhuluma ngesizwe sakwamthwakazi angazi ukuthi sengenwe yini selahleka nje indlela nangubhizi ugxeka umqondisi moyo yena uya uyazama akufani yena wenzani ke lo gift sondumba yena lo gift sondumba wakhona ngoba thina siyiqhaka manje zabantu basempumalanga zabechazi kusuke lapho udukisa abantu uti mabavotele nje omunye umuntu wasempumalanga oyingane yabomgabe nabomnankawa alibana phela ukhumbula ukhuluma ngokuthi lapho kunama councilor nalapho kunama MP kuvotelwe ke mhlawumbe izaphu ifizaphu ngekho kuvotele iMRP sibona ukuthi uzama ukukhuphula isizwe sabathwakazi hayi ukuthi wena uyotshela abantu bakithi ukuthi mabavotele amabandla asempumalanga thina njengathi nje asinandaba lokuthi iliphi ishoni elizongena esitedawo thina sifuna ukusafeguarda amandla ezabelweni lasezigabeni zakithi uyangizwa na wena gift sondumba
sibingelele kustudio 7 sibingelele abasakazi nabalaleli yebo ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalaba bantu abachaya intatheli yami u-Anastasia Yandlovu umsakazi ohlakaniphileyo onezindlela ezinhle zokusibikela izindaba ngalokhu-ke ngicunuke kakhulu ngifuna ukulazisa le nabantu bezami ukuthi lokho elikwenze u-Anastasia Yandlovu angikuthandi kodwa-ke msakazi ongakwenza bophisa lumama oyena obe uthenga kuye onguye obehamba lalaba abantu abalekade belishaya laye ekuchaya nguye ozoveza yonke into eyenzakeleyo ungathwali nzima ngokuthi abanye awubazi ezilongu kulala umama othenga kuye ngasonke isikhathi Anastasia Yandlovu wena phela uleqhawe ngiyakuthanda kakhulu mama ngiyakuthanda kakhulu bese ngikhuza-ke lo okhuluma kube nge-MRP othi MRP lo muntu oyedwa ephalamenti ugula ikhanda lo izoyekela njani ukuba lo muntu oyedwa litshontsha anti lina lingamasela yikho lithwele ama-$40,000 liwatshontshayo ama-resources ethu ngicela ukuthi uthule MRP ngoba uzoba lenkinga ngelinye ilanga ngiyabonga bye-bye Studio 7
ke ngibulise ku-Studio 7 noma nje amalokuze nama-report ami engasakhithwa ngikhulume ngokuthi ungabona igambe noma ama-opposition engaqalisa ukuthi aya-opposa ilokuzeni ibhili le-patriotic bill yikuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza ulutho usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngamavoti phela i-patriotic bill le iqondane nobani iqondane nami mina engihluphekelayo ayiqondananga labantu laba vele abathi bona they are outgoing no bayakwazi ukuthi abaphumi two ikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathinekiyo umuntu ehlezi ethiye egabheni edinga abantu bese phuma labantu ebese sithi hhayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena laye uzayenza njalo labo bazaphuma kuye futhi onalowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzap then kwaba la ma-breakaway ama-breakaway wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezanu abekho abaphuma kuzaphu kathesi abantu baphuma kuzanu bebuya bezifomela ama-parties abo then bethi sebesemaphathini lawo besolane futhi bebodwa and sokusiba yi-disaster that's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi sishota ngama-leaders so we are in a serious problem namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi izaphu yaletha ilizwe kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe wawufuna kwenziweni wena ma wawunguwokhona ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe usilwa lobani izikhali uyakuzithatha ngaphi usilwa ungaphi ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengasesudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo abantu labanama-leaders laba abezaphu they were true leaders aba-honestly ngoba babetshengisa abantu ukuthi no they don't need power babefuna ilizwe ukuthi likhululeke ngiyabonga thank you
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo weloto ethiwa yi-Powerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola limali kuthi abanye ngabathi iningi kakhulu iningi kakhulu imali le okokuthi ingahlanganisa omunye engayithola kambe kunguwe othole imali le ungenzani sixoxele isizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
imali babugande kuthiyo eyinto egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi la kwethu singabantu nxa ukuthi siyesaphatha imali mhlambe singathi sizumbulo esikhulu imali le ngebillion US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwayele kangakanani njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i 1 million noma i 5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje izicathulo wangathenga ngisho lombheda wangathenga ngisho lalutho kodwa ke waba ku nice time wayitshaya waze wayiqeda yonke inya imali wasalese lezicathulo kuphela wathenga lezimota eyabe akasoza yenelise lokuzimaintaina kodwa ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe ungabe ungabo 500,000 kodwa ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo njalo omunye ahambe evula amabhizinisi abe le yinto ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe ukuthi uyenelise ukuthi ayenze ingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye ngaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezomabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela
bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe ukubona njani wena khona lokho
njengoba ngijilo kande ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali bakhona abanye abantu abatshintshwa imali yezimali ezincane bebe sizwa khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha imali akula akasoze wafa watshengisela kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazi la ayewa luma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu usenguhangry with care kuzo zonke izinto usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucine kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi cha lo muntu lo ukukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali emkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis so bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu asuze sifihle ngeke uze usifihle ukuya ngapi kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele imali noma ungazange wahamba wayababaze ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usele imali engako kodwa ke izenzo lezi into ozenza sokuzonke ziza kutsho lokho.
Hello ke ngumnomzana Difa waJabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere kodwa inkulungwane zezivalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.